Right. Into umsebenzi ucacile. What is simple saying is abantu abafuna ukuthetha apicongress abantu abahambise court esithi bangene emahofisi ngendlela engaqondanga. I-High Court yeZimbabwe isid that matter. Ngakho-ke ukuthi bona abantu abachallenjwayo kuye umsenkezi benze khonokho abakwenzayo i-defiance and emthethweni yinto okumele ukuthi liswe izilungisiswe ngoba nxa kuukuthi umuntu kuphela ukuthi there's an illegality that is being perpetuated. That illegality must be stopped. So that's the long and short of it. The simple thing, the Congress
Sengathi ke udaba lolu ubona zani luzaphathwa njani ngumthetho ndawo?
Yes, inkantolo yiyo kuyamele ichaze ikubeke kube obala ukuthi umsenkezi into akayitholo ile ngqondo bekayilanga. Kodwa thina ngokukhangela kwethu khangela ezinye izindaba ezakhe zenzakayo, hhayi lethemba ukuthi kuzagelezela ngasifudlana.
Singathi ke udaba lolu lungena nini umthetho ndaba?
Into eyenzakalayo ukuthi i-application le efakwe ngumsenkezi is an agent application. Ngabe kusitho ukuthi ucele ukuthi inkundla ingakhangela amanye amakhesi, ikhesi le yiyekiswe kwamanye amakhesi that are already there ukuthi ikhangele ngendlela ephangisayo. Ngakho-ke sikhangelele ukuthi iviki ezayo kube liyanelandelayo ibe isiphethwe down so siyakhulunywa khona le nkantolo.
Singathi ke lisenza khonokhu lolana udaba ke lumi njani olwaphanywa kwangumsenkezi?
Lolana so agent application lena yi-application ye-declarate. I-declarate esiyabe sisitsho ukuthi ikhothi yayi-declare ama-rights ukuthi no into le ingayibanjwanga ngendlela from the onset. Ngakho-ke kwaphambanise. We want that kind of a declaration. So khathesi sicela ukuthi i-congress le imiswe. I mean, nabayibizayo bame ukubiza kuze kucace kuqedele yaludaba lokuqala. So lolu daba lolu esingena ngalo, esikhuluma ngalo kathesi, ludaba olusukela ngale.